So we see card is in Dabago VOA in the valley.
Linga livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 21 Mpalakazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi, iningi likhala ngokuswela imali
ezitolo. Impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu, nxa sikhangela lezi ezokudla ama-grocery. Kodwa ke uhlupho esilinanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19, abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igcikwane le-coronavirus. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ukuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo, izilimo zizawonakala ngokudoda.
Wakhala umumbu wokuqala khona zilusungula, omunye balise ukuthi bengahlakula ncekuvi elizayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Sokusele amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi, iningi likhala ngokuswela imali. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe liphakathi kobhubhane lweCOVID-19 olubangele ukuthi ingatsha zomnotho elizwe eziningi zingasebenzi ngemfanelo, lezi sebenzi zingatholi iholo lebhonasi. Sicoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi AZCTU esigabeni se-Western Region, umnumzana Ambrose Sibindi, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngasinanzelela ezitolo impahla lonyaka zikhona sibili kakhulu, nxa sikhangela lezi ezokudla ama-grocery, siyabona ukuthi izitolo zonke ziwe zistokile sibili kakhulu. Kodwa ke uhlupho esilinanzelelayo kuyintengo yalezo mpahla. Siyananzela ukuthi sokulala indaba yokuthi abantu bayathenga loba ngayiphi currency, enale yangakithi izim dollar kumbe irand kumbe i-US dollar. Khonoko sokutshengisa uhlupho esesiba lalo ukuthi abantu abaningi i-US dollar balayo, abaningi balayo enane imali yethu yangekhaya, futhi layo kuyimali yeswipe. So ungananzelela intengo yezitolo eziningi, nxa usuthenga ngemali yalapha ngekhaya bayakhweza kangaka intengo ukuthi kuyindlela yokuthi bafuqele abantu ukuthi basebenzise imali yemzini i-US dollar. Kodwa iqiniswe ukuthi abaningi abantu bavele besebenza behole nali bond, uzananzela ukuthi okugcina kubadulela ke sebesehluleka ukuthi bazithengele lezo mpahla ngoba i-US dollar bengelayo. Njalo futhi nxa ungela cash usebenzisa iswipe, kulezinye futhi izitolo sizinanzela ukuthi nxa usebenzisa iswipe intengo yempahla iba phezulu.
Izisebenzi ezithole iholo lebhonasi ziningi yini?
Siyananzela ukuthi i-bonus aziyitholanga ngendlela yakhona. Uzananzela i-bonus sikhangela ukuthi kube yimali yokuthi kube yi-13th check njengoba besitsho. Kusitsho ukuthi kufanele ukuthi umuntu onikwe i-bonus anikwe imali elingana leholo lakhe lenyanga. Kodwa ngenxa yomumo esiwunanzelelayo lonyaka, bakhona abanye abantu abanye abaqhatshi abahle banganiki abantu i-bonus, kube labanye abanganiki i-bonus egcwele ingxebe ethi siyakunika i-40%, abanye bathi 50%, abanye bathi 60%. Ngokunjalo kwenza impilo yezisebenzi ibe nzima. Futhi ungananzelela abaqhatshi abenza njalo bayakhala ukuthi hayi into azibangakuhlele, yananzela kube le COVID-19 leyi kwaba la ma-lockdown i-production zethu zehla zaya phansi. So ke abantu abaningi kuzisebenzi bayakhonona. Okokuqala vele abantu bahola imali engatsho lutho, ngoba ungananzela thi singasikhuma i-forward datum line, imali ofake ihole ngumuntu ophansi siyayinanzela ukuthi kube 18,000 siya ku-20,000 ngenyanga. Vele abantu abaningi abayiholi la i-10,000 abaningi abafiki kiyo. Kodwa phezu kwalokho futhi babuye bancitsha ibhonasi, kutshengisa ukuthi izisebenzi lonyaka zizadonsa nzima lezi moli zabo, okwenza impilo yabo ingabi inhle. Kusitsho ukuthi le Khisimusi leyo abasoze bayikholise ngoba bengatholanga imali ekhaya labantu abancedile.
Ngokubona kwakho ikhefu lele leKhisimusi lizaba linjani elalonyaka?
Ngasinanzelela ikhefu leKhisimusi lonyaka likhanya lizaba likhefu elingalihle. Okokuqala singananzelela njengoba sesithile ukuthi okokuqala siphakathi komkhuhlane ohlasele umhlaba wonke lo we-COVID-19, into yokuqala esiyinanzelelayo. Kutshengisa ukuthi imikhosi eminingi ejale kwenziwa ngabantu izabe ingekho lonyaka ngoba abantu befufaya umgqoqo ukuthi abantu bangathelelani lo mkhuhlane. So kusithi ukuthi omnye lomnye sokufanele ahlale le muli yakhe endlini. Kodwa nxa sekunanzelela kuzaba lokunzima khona phana ngoba njoba sesithile ukuthi abantu imali abalayo. Kusithi ukuthi imuli eziningi ikhefu le izaba ikhefu ofanele bayikhohlwe masinya ngoba kuyikhefu abazabe bengajayelanga ukudla lokwajayela ukuthola ngekhisimusi. Sinanzela futhi thina njengabantu abansundu sile ndlela nje yokuphilisana eyokuthi sihlale okuthiwa ngama-extended families okuthi silabantu abasemakhaya okufanele sibonthi siyabancedisa ngokudla kwekhisimusi njalo sibone lokuthi siyabavakashela. Kuzabanza ngoba sibavakashele ngoba nxa sibona labantu bamabhasi labona abizimoto ezithwala abantu zibasa emakhaya sizithatha futhi ngayenalo imali yemzini bafuna i-US dollar kumbe bafuna irandi enalo imali engekhoyo ebantwini. So sizwa abantu abaningi leli khefu lizabe lili khefu nje ngebizo kodwa eqinisweni lingafanele leminyaka yonke ngoba abantu bazayo lokulamba okukhulu ngoba imali bangelayo. Kodwa impahla njengoba sithilo zikhona sibili kodwa zithengeki.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yezisebenzi e-ZCTU esigabeni se-Western Region ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Lezempila kahle libika ukuthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igciwane le-coronavirus. Iningi labantu laba ngabadabuka eHarare abafika phose ikhulu 97. Kulandele kobulawayo okulaba ngamachumi amabili 20 le-Manicaland. Elechumi lasithoba minwe mbili 18. Umongameli Emmerson Mnangagwa wazise uZulu ngomgqibelo ukuthi uhulumende uhlela indlela yokwaba ijekiseni yokuvimba ukuthelelwa igcikwane le-coronavirus nxa ingafika elizweni. Nobhala obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Bednico Bebe uthi udaba lwakhe alukhweza emthethwandaba ukumisa umhlangano we-Congress yebandla lakhe luzahlulelwa emthethwandaba kuyona le iviki. Ibandla le-MDCT lona lalo ledlulisele phambili umhlangano walo owe-Congress ukuthi wenziwe ngesonto ezayo. Abanye kade besithi ukudluliselwa phambili komhlangano lo kungaba kubangelwa ukudoniselana kwenkokheli kumbe ukuswela inani lamalunga athiwa ngesekelo sombuso webandla kumele libe khona ukuze kwenziwe lomhlangano. Kodwa umkhokheli waleli bandla unkosazana Thokozani Khube utshele intathele zindaba e-Studio 7 umlondolozi Ndlovu ukuthi lokhu akusilo qiniso.
Izinto eziningi kodwa iviki elilandelayo leli silethemba lokuthi sizawenza umhlangano wethu uphume kuhlokunye kumangalisayo.
Abanye bebethinga laba besithi bekulokulwa kade kukhona phakathi kwenkokheli. Ngingathini ngalokho?
Akulanto enjalo. Akulanto enjalo nje kosibona nje sihlangene lapha sijabula silungiselele ukuthi umdlalo wethu ube kuhlokunye kumangalisayo.
Lo ngunkosazana Thokozani Khube umkhokheli webandla le-MDCT. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ngokuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo izilimo zizawonakala ngokutoda. Sixoxele sakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Moven Qhelisa Ngwenya.
Emasimini khona siphuma ngoba ngakhala umumbo wokuqala khona vele usungula. Omunye balisa ukuthi bengahlakula nxekuvi elizayo.
Emasimini kona kumi njani?
Izulu liyana sibini mfowethu liyani izulu lapha lapha lapha.
Ngokubona kwakho indlala ingaphela yini ngomnyaka ozayo?
Ayizulu lingana liqhubeke lisina kahle. Lina kakhulu. Makhala ama millimeters akona. 50 millimeters. Jingalele yade licina lele licine kuthangi lele. Zindizodeka zizahamba la kukuya kungatuda kwezinye indawo. Unxa lingana liqhubeka lisina ngalolu hlobo. Kodwa lingana itshintshi ukununa emahlabathini hayi abanye bangavuna sibili. Kodwa singezithi kuba ngavuna ngoba kathesi kusakhona kuqala ukuthi abantu bephume belime. Ngabe kusitsho ukuthi ngomumbu kumbe usemphezu kwamadolo kumbe inyawo ukuthi ngabe siyatsho ukuthi hayi bengavuna abantu.
Benelisile na ukulima abantu ikakhulu nxa sikhangele intengo yenhlanyelo?
Bayenelisile kodwa into eyayenzakalayo izifuyo mngani wami zafa. Zafa zimfowethu kuzwayo. Abantu bangena bafunda ukutsha ugatyombo. Lo fumbuza lana bangena kuyo ngoba wayevumeli ukuthi 13 ngusobhu. Bangena sibini. Hayi ugatyombo bamtshayile inhlanyelo hayi. Inhlanyelo abalayo abantu azange bethole inhlanyelo. Bayakhala ngenhlanyelo ayikho. Izulu nje liphomba ukudlaliseka emoyeni. Libona lisina. Kodwa kwezinye indawo bazamile ukuthi inyawuthi befake onyawuthi lawa phansi.
Okokugcina, ubona njani ikhisimusi le ezayo? Abantu bazayidlala njani?
Ikhisimusi, hhawu ikhisimusi, eyi, kunzima. Ngalolu bhubhane olukhona, iCovid ayivumi. Ayivumi sibili. Abantu, hayi vele, umumo wakhona awuvumi vele, awuvumi mfowethu. Ya kubi phandle la kubi ngoba ukudla senkuluma ngokudla vele akukho abantu bayasukula akhisimuzi lapha lalapha kwabanye angazi kumba bathunyezile izimali ngabaphethe emazweni but umuntu kwazana nje kona la ngoba thina abaningi vele besiphilela ngokuthengisa ombhidalani lani so sasizatshaka from umatshi khonaphana hhayi iningi nabantu hhayi akula lutho bakithi ikhisimuzi zayiziwa umakhelwane abathunyezelwa lazo izimali angazi omalayitsha kumbe nxa bezavo kumelele ukuthi yokuqala uDisemba bephuma beletha kodwa angaboni imali yetshwelethi kuza beyathumela nje amamali ngabomkulu labomkulu labantu yikho ngikubonayo ikhisimusi hhayi kukho konke ngizobingelela bonke abantu bakithi ngithi hhayi ke liphephe thina ngapha imfula kuphela yogcwalayo kakhulu laba abachapha ngebhiji le yavuvi hhayi kuthangi amanzi akhona bechapha phezulu lingana ngalolu hlobo kuzahamba into eziningi. Ya abantu bephephe izingozi izulu liyaduma kakhulu kunokuba kunqoselayo abomkhadi ukuthi kuyikho hayi babetha khona bengathi lilo moya balikani sivile izulu liphephe bakithi ingalibali abadala bami khona ngabalalela kakhulu umsakazo kumalava umaziwa ngibhode ikhezi wonke naleyana yize ngingene egohole kongwenya ngingene lakithi kwabedaluka iwadi 19 wonke ngongwenya oshuma khona lepichi ya le kuthiwa kusegwalupa bawuthanda umsakazo olu malume ami khonapho eduze idaluka usasithovile kuze phezuchaya usa Eric uchuks hhayi ubambe nomsakazo siyabonga kanti inhlelo zethu zinhle abantu bawuthanda umsakazo ngiyakubonga lokho.
Umnumzana Move Ngqelisa Ngwenya isakhamuzi sedaluka eLupane ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekhona le eLupane. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lakwele South Africa ele Times Live lithi ele Germany ngelinye lamazwe asezavimba izizalwane zakwele South Africa lezeBritane ukuthi ziye elizweni lelo ngoba amazwe omabili la asevumbulule omunye umkhakha wecoronavirus obukhali njalo othelelwana lula kulalo obuvele ukhona. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lithi kulabantu abambalwa abalimeleyo eBinga kulandela ukuwela emgelweni kwebhasi yeCag Travelers Bus. Lingozi yenzakale izolo ntambama emgwaqweni weCross Dedede eBinga ngemva kokuba ibhasi le yehluleke uqansa intaba duze lomfula uGwayi. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Sangibonani kuStudio 7.
Mina ngayilwela inkululeko
aphansi kweZipra Forces.
Into yakuqala engayibonayo eyaba yimistake eZimbabwe ukuthi sesithola uzivuse. Akuzange kube lokusebenzisana phakathi kwezano lezapho. Unkomo ngumqali wendaba wayefanele ebabo esikhokhele, hayi ngokubusa, hayi ngokuba yileader upresident, no, ngombono wakhe owaye ubonile ekuqaleni ukuthi iZimbabwe icindezelwe. Ngemva kwalokho akuzange kube khona ukusebenzisana kwaba yitulwa lokhu nalokhu okusukusibangela namhlanje lokhu esingala direction yokuthi kathi iZimbabwe ukuze into esasiyilwela kuyini. Yebo ababili abathathu bayakubona kodwa sasingalweli abantu ababili abathathu. Angazi ukuthi khona lapho singakulungisa njani khona lokhu ngoba kuyinkinga vele enkulu empilweni yamaZimbabwe.
Salibonani basakazi beStudio 7, sanibonani nonke eStudio 7, sanibona. Mina ngiyanimamela ngilapha eJohannesburg, ngilapha eJohannesburg ngiyanimamela. Yebo basakazi beStudio 7, bengicela ukuphawula lapha ku mina ngisupporta isikakhulu ngisupporta iMDCT ekaMakhuphe noMonzora noKomichi. Yize ezami lezo engisupportayo ngilapha eJohannesburg. Bese ngibheka laphana kuZanu. Hayi Zanu ngokubeka kwayo umthetho iyenza kahle kakhulu ukuthi ibeke umthetho. Kuba kuyukuthi Zanu ayibeki umthetho okhona oqinileyo. Kuba iMDC Alliance kaChamisa kuba yasilethela iGugground second week. Kuba uChamisa wesele wasehlisela iGuground kuba abantu bonke bona laba nje abasupporta uChamisa besemathebeleland. Kuba vele basupporta ngokumesaba vele uChamisa kuba wabuya esezosijaya singabantu bakamakhuphe khona nga. So siyabonga izani ngokubeka umthetho oqinileyo ekhaya eZimbabwe. Ngiyabonga.
Ayi siyezwa uCovid-19 eZimbabwe bakithi shuwa, hey abantu bakithi bake balandela imlayo shuwa, siyesaba ukuphelwa isihlobo labangane baphelile shuwa, becela uJehova shuwa angelele. Hawu siyayizwa sibili mkhosi balila abantu benkosi, Jehova laye kangelele bantu kudlulele iCovid-19 bantu. Aya siyacela shuwa ukuthi uNkulunkulu makangenele kudlulele iCovid-19 le. Hayi siyacela abantu benkosi ukuthi abantu balandele isiqondiso zikahulumente ezishoyo ukuthi sivikelwe iCovid-19 leyi. Njengoba nansi lokhu isabalala koBulawayo kithi ekhaya eZimbabwe, sicela uhulumende bantu.
Ya hayi listi make ngasenzela $10 emdini, $15 yesidola kungcono ukuthi ma imali akhona ingcono kakhulu. Hawu le ayikhona manje ayadura, same. Abasizwele. Linjani bantu beStudio 7 masala beStudio 7. Ya lami ngivumelana laye luba abantu yokuqeda ukukhuluma manje lokhu kusekho kwabantu iCovid-19. Yazili i-$60 yesidola yimali eningi kakhulu. Bona ngaba balinganisile ukuthi bona ntothi ukuthi bona kuthiwa i-130 kula 120 imali le i-130 kula imali yokuthi umuntu akwanise ukuyiyenza. But lapha kithi eZimbabwe i-$60 imali eningi kakhulu, imali eningi kakhulu. So i-government kayizama ukwehlisa imali ukuze abantu bekwazi ukuthi sekho abantu eboda. Kodwa nxa beqhubeka bedura kaniso vele abantu bazosayiseleni, vele abanye bazodiliza isikhethi zamanga.
Siyabonga balaleli benkosi, sizwa iRamakhwebana ukuthi bazasilungisela kahle abahambayo abasalayo ukuthi sesaba lathi kuhamba ekhaya vela sikathembi kahle lokho kuyini. Besinesifiso siluyabona izihlobo labangane labantwana kodwa siyesaba. Siyathi siyafika khona lumlanga kwethi lockdown ususiya ngaphi? hayi sisase luvalo asikathembi ngendlela indleko zangkhona ezivuneka ngayo hayi amboni mina umuntu othi angakhona lezi mali ezivunekayo lapha hayi siyacela sile ukuthi ngabasizwela kodwa lokhu bantu benkosi hayi basizwele ezi mali lezi ezikhulunywayo ezingaka ngeke sizikhone mina ngikhuluma ngukhufu esizwe yami ze-Hebron lapha hayi ramuthu hayi kama nkosi khona sifuna ukhuphe hayi siyakhala bantu benkosi hayi basizwele bantu benkosi sifuna ukuyabona izihlobo nabangane labantwana siwa sesile sinamanje sesile minyaka mina njengambe sengilo mnyaka olezi nyanga ngikhona la ngathi ngiyazama ukuthi ngithi April ukuhamba hayi kwavaleka sengathi agasi ngithi kumbe kuzathi nakho lapho December nakho mande fresi wesi futhi hayi besicela uhulumende bangenele bantu siwa hayi ngibhadale lezi mali engangeke sizibone sizibhadale lezi hayi ezema dalapha kunzima siyesaba silwe sihlesiso sohamba hayi siyabonga sila amaningi siphelela khona siyabonga balaleli benkosi siyezwa iramakhwebana ukuthi bazasilungisela kahle abahambayo yabonga abasalayo ukuthi siyesaba lathi kuhambe ekhaya vela sikathembi kahle lokho kuyini besile sifiso silunabona izihlobo labangane labantwana kodwa siyesaba siyathi siyafika khona lumnanga agwedi lockdown usisiya ngaphi hayi sisase luvalo asikathembi ngendlela indleko zangkhona ezivuneka ngayo hayi amboni mina umuntu othi angakhona lezi mali ezivunekayo lapha hayi siyacela sile ukuthi ngabasizwela kodwa lokhu bantu benkosi hayi basizwele ezi mali lezi ezikhulunywayo ezingaka ngeke sizikhone mina ngikhuluma ngukhufu esizwe yami ze-Hebron lapha hayi ramuthu hayi kama nkosi khona sifuna ukhuphe hayi siyakhala bantu benkosi hayi basizwele bantu benkosi sifuna ukuyabona izihlobo labangane labantwana siwa sesile sinamanje sesile minyaka mina njengambe sengilo mnyaka olezi nyanga ngikhona la ngathi ngiyazama ukuthi ngithi April ukuhamba hayi kwavaleka sengathi agasi ngithi kumbe kuzathi nakho lapho December nakho mande fresi wesi futhi hayi besicela uhulumende bangenele bantu siwa hayi ngibhadale lezi mali engangeke sizikhone sizibhadale lezi hayi ezemabhoda lapha kunzima siyesaba silwe sihlesiso sohamba hayi siyabonga sila amaningi siphelela khona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ake sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-World Food Program ithi inkulungwane zezizalwane zele-Mozambique ziphakathi kwendlala embi kakhulu kulandela udlakela oluqhamuke esigabeni se-Cabo Delgado. Ihofisi yomanyano we-United Nations ebona ngezelungelo loluntu ithi ikhathazwa ikwephula ilungelo likazulu okwenziwa nguhulumende wele-Thailand lapho osekubotshwe abantu abedlula amachumi amathathu lanhlanu besethezwa umlando wokweyisa imuli yenkosi yalelo lizwe. Kwezemelika, idale le-Congress lize lavumelana izolo ebusuku ngokwaba imali ezaphathisa uZulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19 egoqela ezaphiwa umuntu ngamunye imali ngamadola angamakhulu ayisithupha i-$600. Amabandla omabili ama-Democrats lama-Republicans avumelene ukuthi imali emele isetshenziswe ukuvuselela umnotho wesizwe ibe ngamabhiliyoni afika phose i-trillion elilodwa $900 million. Kunjalo nje lokhu kuhlatshwa izisebenzi zempilakahle labanye abakuqala ijekiseni yokuvimba ukuthelelwana igcikwane le-coronavirus. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Phithizela Ngcobo.
Ngombono wami ijekiseni le e-coronavirus ingeza lobuhle obuningi ngoba kukhanya iyasiza abantu mase beyihlatshiwe. Yebo, asibo bonke abayithabelayo, abanye abayithokozeleli, abanye njalo bathi inqabe khangela nje ngenkolo zabo asotwenhle, kodwa mina ngombono wami ijekiseni ezasisiza sonke.
Usuke wachayisana yini lo muntu ohlatshiwe ijekiseni leyi kumbe ukuzwa ukuthi bathini? Kukhona yini okwenzakalayo umuntu angahlatshwa?
Okwamanje kakho esenhlangane layo ohlatshwe le ijekiseni. Kodwa sizwa kuthiwa abanengi abasebenza ezibhedlela kumbe abahlala lapho kugcinwa khona sebekhulile yibo ke abaqalayo ukuyithola le ijekiseni. Sike sathola impiko ukuthi bakhona abanye ethi nxa sebehlatshiwe ingahambi kuhle lawo ngesilungu abathi khona i-allergy. Sizwe kuthiwa kwake kwayenzakala lokho eBilitane. Ngapha bakhona babili abangazange yahambelana labo kuhle. Lalapha emele kukhona omunye budele Alaska sizokuthiwa kube lokufanayo kodwa hayi abaningi njalo kukhanya kubahambela kuhle. Kuvele khona kunjalo empilweni asithi sonke imizimba yethu ayivumi into yonke ngokufanayo. Ikho nje abanye bengahle kunye abanye besidle kunye kuvele kunjalo empilweni.
Umnumzana Phitizela Ngcobo isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseMaryland. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6175 laku 7255 kHz ku shortwave. Lalamhlanje esikhangele inhloko zendaba. Sokusela amalanga amane nje kuphela ukuthi kufike ilanga leKhisimusi, iningi likhala ngokuswela imali. ugatsha lwezempila kahle luthi kulabantu ababili ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 abanye abafika phose amakhulu amabili 174 babanjwa igciwane le-coronavirus. Izakhamizi zezinye indawo zelizwe sezikhala ngokuthi izulu lingaqhubeka lisina ngendlela elina ngayo izilimo zizawonakala. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChrist Gande ngesithi abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.